sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 20 Ntulikazi 2023 mo Cape Town. Endabeni zethu lamhlanje.
Sesiphumele ekhothi sivumelene ukuthi i-appeal yayiziwe ngesiphangephange sinikwe ama-dates okuthi silungise amaphepha.
Idale le-Supreme Court selivumele ukuba udaba lokuba ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe uMnumzana Sevia Kasukwere avunyelwe ukuncintisa ngemva kokwalelwa lidale le-ayikhothi luthoniswe ngesiphangephange.
Ngithembisa ukuthi ngizaba yisigijini senu ngiqhubeke ngilimela okuqakathekile ukubana sivotele uPresident u-Advocate Nelson Chamisa kuqala.
Abenhlanganiso ye-Center for Innovation and Technology bahlanganise abancintisa kukhetho lwamakhansela ephumula koBulawayo kunxoxompikiswano i-Elections Debate. Sekuqhamuke uDlakela eMngwenezi West lapho osokuthiswe imota kaMnumzana Dafakwa Shumba oncintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende ezimele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Idale le-Supreme Court selivumele ukuba udaba lokuba ofuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe uMnumzana Sevia Kasukwere avunyelwe ukuncintisa ngemva kokwalelwa lidale le-High Court lutholiswe ngesiphangiphangi. Udaba lolu luza kuhlulelwa lidale leli ngeviki ezayo. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Vesipha isinqumo lesi abahluleli abathi uJustice Chinembiri Bhunu, Justice Felicitas Chatukuta loJustice Susan Mavangira bavumelane kungela kuphikisana ukuba udaba lolu luqakathekile. Ekhuluma ngemva kokwethula kwesinqumo lesi, igqwetha likaKasukwere uMnumzana Method Ndlovu uthe bayasamukela.
Sesiphumile enkantolo Supreme Court. Uyakhumbula ukuthi wakuqala uKasukwere was disqualified yi High Court ukuthi alalungelo lokuthi akwanise ukukontesta ku-presidential election. Kodwa-ke wafaka isicelo sakhe ku-Supreme Court ukuthi i-judgment ye-High Court bayi-set aside.
UNdlovu uqhubeke esithi isikhathi sesidliwe ngumanguwoye, bayathemba ukuba udaba lolu luzazwakala masinya ukuze uKasukwere avunyelwe ukuncintisa ukukhetho lukamhla ka 23 Ncwabakazi.
And then uMangwana wasuka wafayela i-agent application yokuthi i-appeal kaKasukwere izwakale ngesiphangephange ngenxa yokuthi ama-election sesondele. So sesiphumile ecourt sivumelene ukuthi i-appeal yayiziwe ngesiphangephange sinikwe ama-dates okuthi silungise amaphepha.
Ekhuluma esemthethwandaba isikhulumeli sikaKasukwere unkosikazi Jacqueline Sande uthi loba nje lokhu kubaphazamisa bazaqhubekela phambili bekhankasela ukuthola usekelo kukhetho.
Angiboni ukuthi uyaphamba ngokunjalo ngoba umthetho uyanqoma wona ukuthi amalanga okumele kwenziwe lokhu yilawo. So mina ngibona ngani iZEC iyaqhubekela phambili ngomsebenzi, kumele iqhubekele phambili ngomsebenzi.
UKasukwere wasiwa edale uMnumzana Lovedale Mangwana yena othi akumelanga ancintise kukhetho lukamongameli ngoba wahlala isikhathi eside engekho eZimbabwe, lokho kungavunyelwa ngumthetho kuleli. Ngokolunye udaba koBulawayo namhlanje, idale le-High Court lithe liza kupha isinqumo salo ukudaba lapho abavoti abalitshumi lambili besithi ukumiswe ukubekwa kwabancintisa bemele ibandla le-CCC edayele ephalamende abalitshumi lambili koBulawayo. UMahluli uBongani Ndlovu ubikwa ukuba uza kupha ilanga lapho aza kutsho khona isinqumo sakhe. Udaba lolu luzwakale e-High Court koBulawayo luphuma ebulenjini kwi-intanethi ku-live streaming ngemva kokuba inkampani yezindaba e-site icele idale ukuba udaba luziwe nguzulu wonke ngenxa yokuqakatheka kwalo. Ngimele isithu 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Abenhlanganiso ye-Center for Innovation and Technology bahlanganise abazancintisa kukhetho lwamakhansela ephumula koBulawayo kunxoxompikiswano i-Elections Debate ukuze bethule abakhangelelwe ukwenzela uZulu ngabe ngaphumelela ukukhetho lolu. Yilokhu nje lephumula libhekane lenhlupho ezinengi. Kubika uBathabile Masuku.
Lingxoxo mpikiswano ibigoqela abamabandla akhankasela isihlalo sika councilor ePhumula ku ward 17 agoqela eLezano PF, eLezaphu iCCC, iMthwakazi Republic Party iEFF kanye leFree Zimbabwe Congress. Inkosikazi Sikhululekile Moyo omele ibandla leCCC uthi uzimisele ukuba asebenze ndawonye lezakhamuzi zePhumula njengalokhu abekwenza.
Namhlanje sibe nombuthano omuhle lapho besihlanganiswe khona singama-candidate. Ngiyabonga ngoba kutshengise ukuthi sesingaba ngabantu esanelisa ukubana sisebenze ndawonye singaxabani. Ngakho-ke mina njengoba ngicela usekelo kuzakhamuzi zika-ward 17, ngithembisa ukuthi ngizaba yisigijini senu, ngiqhubeke ngilimela. Okuqakathekile ukubana sivotele uPresident Advocate Messenger kuqala.
Unkosikazi Nosizo Mpuwa owebandla le-EFF ulandisa ngafisa ukukwenza elokitshini lePhumula.
Okunye njalo imigwaqo ilungiswe labogogo abathekayo nababhodekileyo.
Umnumzana Nkosilathi Moyo omele ibandla leZANU PF uthi engangena enkundleni uzakwenelisa ukuthi akhiphe amaChina ngoba elamandla okukwenza. Unkosikazi Silitha Mhlanga webandla leZimbabwe Congress Party uthi uzasebenzisana lezakhamuzi ukuthi kuthuthukiswe isigaba sika ward
17.
Ingxoxompikiswano le eqoqwe ngabe Center for Innovation and Technology bemanyene labe Harper Cook Trust labe Bulawayo Progressive Residents Association iphe inkokheli zamabandla ehlukeneyo ithuba lokwethulela izakhamuzi zePhumula imisebenzi ezikhangelele ukuyenza nxa bengaphumelela ukuvotelwa kukhetho lokuba ngukansila olwenziwa ngenyanga ezayo kaNcwabakazi. Kusigaba lesi kulabesifazane abane abakhankasayo. Lokhu kunconywa yinhlanganiso yezakhamuzi eBulawayo Progressive Residents Association ukubona abesifazane bephatheka kwezombusazwe. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Zithi azitabukuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala emzikini yeJohannesburg ngemva kokudubuka okuquphule umgwaqo kwawisa izimota. Uthi uzokhumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Besokusiyatshaya ihola lesithupha ntambama izolo ngesikhathi kudubuka umaquphula ongakaziwa enkabazwe yedolobho leJohannesburg. Lokhu kudubuka kubangele ukudabuka phakathi komgwaqo ohamba izimoto eziningi obizwa ngokuthi ngubri. Lokho kudubuka kutshaye izimota zaqonga ezinye zawela emipankeni yokudabuka komgwaqo kwangathi beseziginywa umhlaba. Lesi sehlakalo esesitshiye abantu abaphose bafike amachumi amahlanu 48 belimele, kwalimala imota eziphose zifike amachumi amane 37, kwafa umuntu oyedwa. Omunye umtshayeli womtshova uthi omunye womtshova utshaywe waqonga wafohloza uphahla lwesitolo eseduzane lomgwaqo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Justin William uthi akakaze akubone okunjeya selokhu wathwetshulwa yingwe. Waqhuma phansi lapha and then isabona imoto seziphenduka nje abantu sebesebakhala kakhulu sesibona abanye abantu bagijima sesingakwazi ukuthibizakalayo. Amaphayipi achume phansi ogethi nehasi esasaba ngijitha esasaba kakhulu uyasabisa phela usaluka ihasi layo nasasikwazi umaaraida phansi.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Jabulani Hlanga uthi kabasabuqude ebusuku besesaba ukuthi kuzaphinda futhi bafele ezitezi abahlala kuzo.
Ngazi
Kusenjalo usibalukhulu wesabelo seGauteng umnumzana Phanyazwale Sophie utshela bezindaba ukuthi akwatholakali ngokugcweleyo ukuthi yini imbangela yalokhu kudubuka kodwa sebelawo umkhondo wakho.
There are three main holes that are an interest to their investigations.
Inhlolisiso esilothe sisayilonda iveza ukuthi kulezinto thile ezithinta igasi nokusetshenziswa yinkampani yezokuxhumana e-telecom okungabe kubangele ukudubuka lokhu.
That there are certain institutions that they want to interview further.
Ngesikhathi-ke iziphathamandla ziphezu kokuxwayisisa lokhu izalwane zeZimbabwe ezihlala enzikini edolobho leJohannesburg zithi ngeke zibuquthe obukabhuka kungakavele obala ukuthi yini ebangele ukudubuka lokhu. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Sekuqhamuke udlakela eMonezi West lapho osokutshiswe imota ngamnumzana Tafatswa Maswaya Mando Shumba uncintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende ezimele. UShumba ucabangela ukuba imota yakhe itshiswe izolo kusihlwa ngamalunga ebandla leZANU-PF. Uthi amalunga la kawafuni ukuba ancintisane lonkosikazi Priscilla Moyo omele iMonezi West edale lephalamende ekubandla leZANU-PF. Unkosikazi Moyo uphika ukuba abakubandla lakhe bathuthuzela udlame. Kusenjalo kulamalunga ebandla le-CCC athi asethwele nzima eMashonaland Central lapho bashaywa ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga eZANU-PF. Umnumzana Brian Kembo, umeya weBindura, uthi luyamemetheka udlakela edolobheni leli. Kubikwa njalo ukuba imota kamnumzana Transwell Chikomo okubandla le-CCC iphonjiswe amavili namhla ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla elibusayo. Amapolisa athi asehlolisisa okwenzakala eMwenenzi lezinye izabelo. Umnumzana Fortune Mlalazi we-CCC uthi kuyethusa okwenzakala kwele Zimbabwe.
Kuvele kujwayelekile ukuthi inyoka ungayifaka ekhoneni sifuna ukuyigongoda iba nolako olukhulu kakhulu kufana neZANU-PF nayo. Izikhathi eziningi uma sesisekhethweni ipower yabo seyi-threatened baba nodlame bahlukumeza abantu abangavumelani labo kwezepolitics. So kuyinto ejwayelekileyo njalo ilihlazo iyasiyangisa emazweni wonke ukubana sihlala sitshayana sidongodana ngenxa yokhetho.
Lapha-ke ubona ZANU-PF ukuze kuqedwe udlakela lolu?
Well, iZANU-PF ngokwayo kufanele i-discipline ama-members wayo. Kuqale ngomkhokheli weZANU-PF. Kwakufanele ukuthi ethe announcer i-election ase adile ngendaba ze-violence njengomkhokheli welizwe. Adenounce i-violence njalo amapolisa avunyelwe ukuthenge umsebenzi wabo abophe labo abahlanganela ku-violence.
Kodwa bengakwenza khonokho yini?
Ngokuswelakala kwenhlansi amapolisa angeke akwenze ngezizathu ezishiyeneyo. Isizathu sokuqala yikubana kunamanye amapolisa angama-political activists. Amapolisa asuka ku-border gezi angeniswa ku-ZRP angama-perpetrators e-violence. Kuzoba namapolisa oqobo avalelwa ukwenza umsebenzi yithi amapolitians, especially labo abakuZANU-PF. Sibonile i-deputy minister ebetrethena ipolisa lapha emalangeni adluleyo. Yikho-ke okwenza amapolisa ehluleke ukwenza umsebenzi nendlela.
Amabandla wona engenzani ngakhonokho?
Ngaphandle kokuvikela ama-members abo, okuzadala ukuthi baphethe be-retaliator ekuvikeleni kwama-members, udlame lube seluyamemetheka. Kodwa-ke amanye ama-political parties amakhulu anjengabo-CCC, wa-encourage ukuthi atshele ama-members ukubana a-refrain from i-violence campaign ekuthuleni, kuhlanganisela la iZANU-PF. Siyayicela ukubana ekeyekele ukushaya abantu. Awungeke wakhe umuzi ngenduku.
Umnumzana Fortune Mlalazi ukubandla le-CCC wexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Believe Gawule we-ZANU-PF.
ukudlakela kepsi ngifuna ukutshela ukuthi udlakela yinto engaba khona noma ngathi njengoba sihlala sikhuluma nje ingane amaphathana la amanyana la ama-opposition babesezodlakela bebodwa bona bodwa kodwa but nabe la manye amaphathi bahamba nodlakela udlakela luba khona kepsi kwesi sikhathi nxa kuthe izinto ngoba kushiya ngokuthi umunye wakhona uhambe njani endaweni eyenzakalayo njengokuthi kathi singasikhangelakathi sekusendaweni zokhetha abanye abantu bayashiya kwezindawo kube nokuprovokana ukuwaprovokana kwaphasa kuthiwa lodlakela abantu kuyatholakala kushiya ngokuthi abantu bona ubukhokheli bona bubamba njani izinto ezinjengalezo nokuthi bathiba njani abantu entweni ezikuthi bengenzi into zodlakela udlakela kuthiphisana ukwasho ukuthi kwenziwa ngabantu bezanu p f ukuthi hhayi udlakela lenziwa abantu even opposition bayenza udlakela olumahalisayo udlakela ugcwele indawo yonke lezi hayi so into yokuthi kumbekenziwa abantu bezanu p f kuphela abantu ama-parties wonke enje ikakhulu njenge-opposition nale esikhuluma ngayo ilo dlakela liyolwakhona lwenzakala ngaphakathi kwabo kungasho lokuthi babekwenza besenzela amanye amaphathi wathi monxa sebehlangana namanye amaphathi lapho kuleprovinsi
ye kodwa-ke nxa sikhangela sibili sijula babagawule siyabona ukuthi abantu bacabangela ukuthi vele abantu bezanu p f yibo abamemethekisa udlakela lonke lolo kuyini okuzithi abantu bethi ngabantu bezanu
hayi ukuthi nje abantu laba bafuna ukuthi nxa sokuthiwa ukhetho solunjelile ethi sile sikhuluma kulodlakela ukuthotha luhambaa kuhle bazame ukuthi babe lento ebambekayo kithi sebasala beyibambile but manangetheni kithi nakake sikhuluma sinje semadebeleland region na angazenza ukuthi kulo muntu ochayiwe laphana kulo muntu othe kathi esikhuluma kuthi abantu bayazikhansathela bayazibhodela bazenzela intando yabo bayenza umsebenzi wabo bekhululekile ukudlakela lokhu sikuzwa njengokukhuluma njeti endaweni enje kwenzakale khona kodwa kwenzakaleni esingeneni sijule kakhulu amapholisa ayenza umsebenzi wabo kuthuba ngokuthi kathi uba lwenza kuyini okwenzakale kwaze kwayenzakala udlakela lololo ngoba abanye abantu bujikisa okunye omumo lo ngumumo owenziwa ngabomu ukuthi at the end of the day abantu bakhuluma ngokuthi ye izanu p f yenza udlakela izanu p f yenza udlakela mina angiyali ukuthi udlakela lungaba khona kodwa lubangelwa yini udlakela lololo yiko sibele sikudingisisa amapholisa abeyiwo acubungulayo indawo ezinjengazena ezizodlakela
ngomnumzana wabhilifi gawule ukubandla lezanu p f bexoxa le studio 7 esetsholotsho izakhamizi zeVictoria Falls zithi sezindlela evalweni ngoba zisabela ingozi yokubamba imikhuhlane yesihudo efana le-cholera ebhahe eZimbabwe. Zithi lokhu kubangelwa kuswelakala kwamanzi adonswa ngempompi emfuleni uZambezi, kubika uNokuthaba Dlamini.
Sekuzinyanga ezedlula ezine izakhamuzi zakuleli dolobho zikhala ngodubo lokusilela kwamanzi. Unkosikazi Sithandekile Chuma uthi abesifazana labantwana yibo abasengozini enkulu ngoba behlala bephuma ijumo ukuyadinga amanzi la.
Siyaswela ukuthi singaflasha ngani sigcina sesihamba labantwana eganyeni. Ukupheka sipheka nzima. Akuwebe kungela manzi ukugezisa imiganu itheni ihlalwa zimpukane kungela manzi ukuthi zigezisiwe abantwana sokule malanga ukuthi balamhla bayageza kusasa amanzi abe ngekho bengagezi abantwana.
Amazwi akhe agcizelelwe ngunkosikazi Christia Muzenda, yena oyakhele emfelandawonye othi izambuzi kazingeneki njalo lanxa umanisipala eyake abakumbule ngamanzi kaweneli.
Fasa la una lingawuya futhi asikhani amanzi kayo silayinela. Esinye isikhathi uthola amapheli angu-2 siyenza izigoroni ungelapha yokuthi uyenza izigoroni. Plasi yabe ayibe ngafani amapheli angu-2 akhona wona lawo okugeza lokuwatsha siwanathe futhi amanzi wona lawo ebhawuzeni abe ngafakanga umuthi. Even ukulima umbhida sisalimi because asila manzi okuthelela. Siyakwazi ukuthola amanzi wona lawo okudingisisa ukuthi sikwazi ukunatha kuphela. Lokuwatsha ukuwatsha sinye isikhathi siyahlala 2 weeks, 3 weeks singawatshanga. Le thelethi yakona ayithemesezi siyayifunga ukuflasha kodwa umunuko ledothi kuyabo kugcina.
Okhubazekileyo umnumzana Isaiah John Chipepura uthi uhlupho lolu lubuhlungu kakhulu kwabakhubazekileyo ngoba bengelandlela yokuyaziselela amanzi.
Njalo mina njengomuntu okhubazekileyo ngithwele nzima kangikwanisi ukuthi ngikwanise ukuthi ngiye kukha amanzi elsewhere ngaphandle kokuthi ngiwathole empompini. Lokho ukuthi kwesinye isikhathi kuyalayinelwa amanzi kuyakhanjelwa amanzi vele it's a challenge to me ngoba ntsho liyakubona ukuthi vele nginjani. kangikwanisi ukuhamba ngisiya kukha njalo ngizathwala njani ngapha ngiphethe ama classes or ngiyabengu wheelchair.
Umnumzana Honest Bibitha laye uthi kuyamdida ukuthi lindawo ihlale isikhathi eside kangaka ingelamanzi, njalo uthi lokhu sokungekweminyaka phose yonke.
Sifisa ukuthi i-council isenzele kuhle because izambezi seduzane. So asibona ukuthi kungaba yi-challenge ukuthi amanzi siwathole nsuku especially yakathi uzambezi uyabegcwela. So asikwazi ukuthi uhlupho lwamanzi lungaphi ku-council yethu.
Ephendula phezu kwalimpica, umnumzana Ronnie Dube ongungqongqotshe we-Victoria Falls City Council uthi udubo lolu lubangelwa yikungasebenzi kwempompi edonsa amanzi emfuleni uzambezi esilesikhathi yafayo.
Sinama pump akhona, so ama pump lawana asefile, sizama ukuthi sifake amanye amatsha. Okwakhathesi sifake ipump encane esenelisa ukuthi imuve amanzi, kodwa amanzi ewahambisayo aweneli. Kuzathatha isikhathi ngani ngoba sizama ukufaka sifaka iconcrete entsha ehambelana le size yamapump esiwafakayo.
Umnumzana Kelvin Moyo ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Victoria Falls Combined Residents Association ukhuthaze ikansila le ukuba ikwenze lokhu ngokuchecha.
Council should make it a priority wenzele ukuthi destination yethu icontinue ireceive ama clients. Ngoba ama clients babakwazi ukuthi nxa kulohlupho lwamanzi olufana nalo abangeke besabuya. And nxa bengasabuyanga thina siyakwazi ukuthi imisebenzi yabo izaphela, asozibe khona njalo sizaba lohlupho.
Uhlupho lwamanzi kuleli dolobho luza ngesikhathi eliZimbabwe libhekane lohlupho lwemikhuhlane yesihudo egoqela ikholera esibhahile elizweni lonke jikelele. Indawo eziningi zemadolobheni kazilamanzi okuyikho okubangela lomkhuhlane wohudo ukuba uqhubeke umemetheka. Uhulumende kuhlangothi lwezempilakahle ubika ukuba sekubanjwe abazinkulungwane ezedlula ikhulu 131,000 bele kholera, njalo lomkhuhlane usubulele abedlula amachumi ayisithupha. Abenhlanganiso ye-Relief Web kuphenyo lwabo abalwenze emavikini adluleyo bakhuthaze ukuba uhulumende kumele asabalalise ulwazi kuzulu ngalesi sifo, njalo atholise uzulu amanzi ahlanzekileyo ukuze amelane nalesi sifo. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Amabandla ezombusazwe athi amalulungiselelo okhetho olukhangelwe ukuqhutshwa mhla ka-23 inyanga ezayo asefika emaphethelweni. Lanxa ele Citizens Coalition for Change isithi amalunga alo ahlukuluzwa ngawezanu-PF kwezinye izigaba zelizwe. Ibandla elibusayo liyakuphika lokhu. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Mhlonipheki Ncube, isikhulumeli sesigaba seMatholeni North kubandla le-CCC, endawonye lomnumzana Mbongeni Dube omela ilupani edalele ephalamende njalo ekubandla le-ZANU-PF onguye osungula lingxoxo.
Hallo nyaka kumnandi kubi la lapho esihamba khona lalapho esihlangana khona. Siyafika sibili labakhankasayo ispecial be-TPC, siyahlangana sike sixoxe ndawonye sehlukane kube kuhle kube njalo. Imbuthano yethu yonke yakuzaze kube nodlakela nabasikazi size bekhala ngodlakela kweyabo imbuthano.
Ingqobe isikuwe mnumzana Ncube.
Hayi imkhankaso ngapha ihamba kahle kakhulu. Abantu babhizi ama-CCC itshaya kakhulu amadodo kwalesi sikhathi silungiselela ama-conscious rally, silungiselela irali enkulu ezaba khona ekaprezika no-Agasti kusedinki ka-Agasti.
Siyasizwe ibandla lakho lisithi kulodlakela kwezinye izigaba zelizwe wesenu isigaba seMathebelele North liyakubona yini lokho?
Udlakela izikhala sikakuboni lanoba kunempiko lapho lapho ukuthi abanye abezanipisa kathi hhayi singadliwa. Siyabuyela empini singadliwa, siyelithumela amasotha siyeze lapha nalapha impiko enjalo anoba singakabi nephiliseko lakho khona lokho. Kodwa ke fizikhali asikasizi umuntu osechayiwe ngikhuluma sechayiwe kathesi.
Mnumzana Dube ungathini ngokuthiwo ngumnumzana Ncube, ubona ingani ibandla lakho lingavuma mpela uma linganqotshwa ngele-CCC?
Engingakusho ukuthi ukunqotshwa yikho esingakukhangelelanga. iresponse yabantu yesikhaya ekhulumayo ukuthi hayi kuyawina kodwa ke njengomongameli esalefitho ukuthi ufuna ukuthi kube lokuphula before during after election ukuthi uyabenqobile uyabenqobi bazabamukela antuthetho ruthetho but ama-chances angikhona ukuwina yiwangekhulu
kungani ubona ingani ibandla lezanu p f linganqoba
khaye lolu fane ungananzelela sibe ndaba yethu leyi imisebenzi esiyibonayo njengenzakeleyo through i-devolution izikolo eziyakhiweyo nemali ye-devolution ziningi ama-projects ayenzakeleyo ancedisa i-community like eyolupane bovi irrigation scheme ele-180 hectares lapho kulinywa khona ungakhangela futhi igwayishangane d m lana bayahamba abantu beyezigonela umsebenzi okhona phansi ikhuluma kunjenjenje kathe sikhangelele ukuthi kulesibhedlela esivulwayo iklinikhi evulwayo lupane lapho eyakhiweyo through i-home affairs through babumnangapa
Mnumzana Ncube liyayibona na inguquko ehlelwa ngumnumzana Dube.
Hayi thina sikakuboni siyeza kuphela emthakazweni kumathelevizini ngoba thina singapho kuhlangothi lenkayi enkayi kuthiwa yibulawa enkayi road ayisahambeki amabhasi ezeyenze ubheda komunye umgwaqo ohamba kwenye indawo elo eyitatirok angazi ukuthi enza kuthi uhlala kuliphi ilizwe ngoba ilizwe liyakithi liyazala ukuthi hhayi akufela lutho nje liyethusa kakhulu ukuthi kuzahamba njani ma ngakhangela ukuthi uma kuyenza sizanisiwinile for the next 5 years uduko abantu abadubeke ngakho for last 5 years oleleyi kungikhona kuthiwa kuzadutheka futhi iyethusa lokho
kuyikuthi ibandla lakho lingangena embusweni lesi CC mnumzana Ncube ubona ingani lingaletha umahluko yini ngazizathu bani
hhayi seletha umahluko omkhulu kakhulu ngoba thina sinobukhokheli obufresh ubukhokheli obungazange buchithe igazi ubukhokheli obunobudlelwano obuhle namanye amazwe umbanda thie ama-plans ukuthi lingangena within 100 days khona umehluko ngoba laba abantu laba abezanu p f ubukhokheli bezanu p f bungena empisweni kunodonsi entanyeni akunanto abazayenza ngoba abasela budlelwano obuhle namanye amazwe ngoba bafaka imithetho sebafaka imithetho emibi khathesi kufakwe eminye umthetho othiwa i-patriotic bill umthetho obulalela phansi ilungelo labantu abantu abaswela kukhuluma bekhululekile abantu bayahlukuluza abantu benza so thina ubukhokheli sizabufaka yibukhokheli obutsha okunanzelela ilungelo likazulu olunanzelela inkululeko yabantu olunanzelela umuntu njengomuntu olulobuntu uma sikhuluma
ingqobe isikuwe mnumzana Dube
bona inkinga abanayo ukuthi bahlala bemsekulweni kuphela ngaxa yenkinga zike njani abayisapoti enkayi yona leyo khuluma ngayo ike ngahamba emalangeni sisiyakhomishina amagesi emakhaya izibhorane uhlelo lwezibhorane lonke lokuthi abantu batholiswa amanzi ahlanzekileyo khona ngale emakhaya enkayi yikho lapho esihambe sakhona mathupha ayikhona ukuthi kubhalwe emaphepheni singakhangela iindaba zamagesi ewange kathesi amagesi songendaba edlulileyo ezimbabwe uhlupho lwamagesi ngenxa ka-unit 7 and 8 asohistory yinto ephelileyo ebhoda ebhedbridge ma ufika kuhle kakhulu kusadagridini yiyo ibhoda ense ukudlula wonke amabhoda inkayi yona leyo okhuluma ngayo yadingela ama-constructors angu-5 okumele ukuthi alungise kukhona okulungisiswayo
lo ngumnumzana Mbongeni Dube omela ilupane East ethele lephalamende ubesukundawo endawonye lo mnumzana Mhlonipheki Ncube isikhulumeli sebandla le-CCC ematheweni North belo sithandekile mhlanga kwe-Studio 7 uletop namhla kuhlelo asithi zeni bomama sikhuluma labesifazana ngabakwenza ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluza kuqhutshwa mhla ka-23 Ncwabakazi singake sihlukanisihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ezigokela namhlanje idala le-supreme court selivumele ukuba udaba lukamnumzana Sevia Kasukwere luthoniswe ngesiphangiphangi abe inhlanganiso ye-Center for Innovation and Technology bahlanganise abancintisa kukhetho lwamakansila ephumula kobulawayo kungqoqompikiswano i-elections debate siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluyibalekisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muZimbabwe.